Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 1 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimba imbuthano yokunanza ilanga lezisebenzi eHarare.
Since the days of the liberation struggle, organized labor has been a critical factor in shaping the destiny of our beloved country.
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abaxotshanisa imoda yentatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngolwesibili.
Phambi ngoba imoto encane ngani mnyama ngani grey yabe ifika simeceleni kwami lapha ku-driver side. Ngathi ngakhala imoto engangabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2. Into leyo yangethusa kakhulu, ngabe ngiqalisa ukufohlisa imoto ngisuka ngihamba-ke ngisesande sonxele.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola imisebenzi osekudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu vela kithi ngapha, ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ikithi iyaphuza ukufika. Kuzima ukuthi sithole imisebenzi nje, sesiziphilela nje ngokugebha umkude nje, ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India, lapho umkhuhlane we-COVID-19 osuvuke ubhova wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu.
So into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi basuka baba nama-festivals amaningi, njengoba likwazi ukuthi ilizwe lase-India lilabantu abaningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa avimbe imicimbi ebiqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe, Congress of Trade Unions ZCTU, eyokunanza usuku lwezisebenzi olwe International Workers Day eHarare. Lanxa inkokheli yezisebenzi isithi imbuthano le ibisenziwa kulandelwa zonke iziqondiso ze-COVID-19 okubalisa ukuthi abantu bangaze bedlula amachumi amahlanu bebutheni ngasikhathi sinye. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sinuzawo matoto sinda moyo nedawinda nganga.
Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi njalo kungezikhuthaza izisebenzi ukuba zibophe zigcine kwezokulwela ilungelo lazo ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle. Izisebenzi zisidla ingqoqo zomlomo. Omunye umbuthano ongaphazanyiswanga kumbe ukumiswa njengakwezinye izindawo wenzelwe esigodlweni seZCTU edolobheni leHarare. Imikhosi yokuthakazelela usuku oluqakathekisa izisebenzi yandise ukwenzelwa ezinkundleni ezinkulu, kodwa lonyaka njenganyakenye akuzange kube njalo ngenxa yeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kulezo ndawo lapho zivinjwe khona ukulinanza leli langa, kubikwa izisebenzi zithole sekunyakazela amapholisa. Obengumhlonitshwa kulo owenzelwe esigodlo semahofisini e-ZCTU e-Golan House, umnumzana Peter Mthasa, uthi kungalesi sizathoke bekhuthaza izisebenzi ukuba zimanyane zikhulume ngalizwi linye ukulwela ilungelo lazo.
We must draw lessons from Benjamin Burombo.
Kumele sifunde kumzekeliso kaBenjamin Burombo, umzekeliso kaJoshua Nkomo, umzekeliso kaMasotsha Ndlovu labanye abaningi abalwelwa inkululeko yaleli lizwe.
it is going to end in the workplace.
Kwasekelwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Japhet Moyo othi ukuvinjwa kwale mikhosi kwezinye indawo zedolobho leHarare yikho kanye abahlezi bekhuluma ngakho ukuba sezathathelwa amalungelo azo izisebenzi.
Siyakhumbula simangalela uhulumende ku International Labour Organization futhi sesehluleke ukuthi sigcwalise ama conventions athize, ama conventions asivumela ukuthi sibuthane.
Kuhlangothi lwabakumisebenzi yokupheka ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catering and Hotel Workers Union, unkosikazi Priska Mhlanga uthi isimo eselizweni siphazamisa owesifazane ngokuphindiweyo.
And omama njengabantu abalezimulo abayibabakhangeleyo abantwana abakhangela ubaba abakhangela abantu abagulayo labona labo bantu abale COVID abale HIV ama disabled old people ngomama abakhangelela ukuthi kumele sibancedise.
AbeZCTU baveze njalo ukuba ilungelo labo liqhubeka lithathwa njengezisebenzi njalo isimo siqhubeka sisiba sibi nxa sekuqathaniswa lesikhathi sombuso kamuyi umnumzana Robert Mugabe. Emazwini akhe awethulele izisebenzi lozulu jikelele ngosuku lwalamhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi owakhe umbuso yiwo ongcono ngoba izisebenzi ziqakathekiswa kakhulu. Umongameli Mnangagwa uthi zimqoka kakhulu izisebenzi kwezokuthuthukiswa komnotho welizwe njalo kumele zimanyane ukuze kufezeke lokho okukuhlelo lokuvuselela umnotho welizwe olwe National Development Strategy 1.
Since the days of the liberation struggle,
uhlangothi lwezisebenzi luvele luhlezi lungolukuqakathekileyo kwezokukhokhela ukubana ilizwe
of our beloved country.
Kodwa lokho kulandulwa ngabeZCTU abathi izisebenzi elizweni ziqhubeka zincindezelwa njalo bezoqhubeka bekulwisa lokho kuncindezelwa, yikho owalonyaka umkhosi bekubone kufanele bawuthakazelele ngaphansi kwendikimba ethi ZCTU at 40 fighting for political, economic and social justice in Zimbabwe. Ambience 2, ndikafunga pe yangu. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye, sixoxe lomgcini sihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo lezigaba zeMandebeleni bekunjani ngosuku lwalamhla.
Namhlanje sibe lombuthano owezisebenzi njengoba sinanzela ubana ilanga eliqakathekileyo lezisebenzi umhlaba wonke uMay, umhlaka 1 kaMay. Sinanzela ukuthi ngapha kobulawayo umbuthano uhambe kuhle, akuzange kube lohlupho, abantu babuyile kodwa nxa inumber zenezwe bezikhangelelwe ukube labantu abangu-50 senze njengalokho. La mapolisa afikile lawo yenza i-head count abala sula abantu abona kukuhle. Ngemva kwalowo kwabalwa i-speech, lase speech sihambe kuhle akuzange kube lohlupho. Sime besingayo namhla besithi Zimbabwe Congress of Trade Unions at 40 fighting for political, economy and social justice in Zimbabwe. Ngezindlela bekuyinjongo yokuthi sikhuthazeni izisebenzi ukuthi lanxa silobunzima eZimbabwe izisebenzi zingatholi iholo eliqinileyo kumbe lilohlonze elibancedisayo elingaphansi kwe-PDL. Kodwa lanxa kunjalo bekuyindlela yokuqinisa njengesebenzi usuku lwethu luhloniphe, kube indlela yokuthi organizeni sikwazi ukuthi lanxa kunjalo singumana sihlale sibambene silelwa izimvo lezifiso zezisebenzi.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ngaleso sikhathi. Lolu gatsha luthi njalo kuhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lantathu 13,964. Kwakhweza leli nani lasebejoviwe layafika phose ingxenye yesigidi
414,735. Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abazama ukugenqula imota yentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngokumxotshanisa ngolwesibili. uSibanda wayichayela imoto yakhe ntambama engena edolobheni lakobulawayo lapho aqotshaniswa zimota ezimbili. Osekwethuse abanye yikuthi uSibanda wayevela xoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Kesizwe uSibanda elandisa.
Ngesibili odluleleyo ke ntambama ngesikhathi zama 8 o'clock nje uSihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke kuHarare Road ngingena ngapha omzini ngobulawa kuthiwa kuseseBabs, ilokishi kuthiwa kuseBabs. Ngihamba ngilubhekise le eKhumalo. Ngadlula nje imota encane imile ke amalayithi layithile. Angizange ngiyinake leyo mota. Ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue Extension sengisiya khona loqonda le hockey stadium. Kwadlula imota ke emhlophe, 4x4 iToyota emhlophe, yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambisa isandla endawo yopassenger sithi ma enganuthi mana mana. Ngama ngemva kwayo-ke ngithe ngisamile kunjalo ngibona ukwenzakalani bebathathu khona le phambili. Kwabuya imota encane engani mnyama engani igrey yabe ifike sima eceleni kwami lapha ku-driver's side. Ngathi ngiyakhala imota engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2. Into leyo yangethusa kakhulu. Ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba-ke ngisesandleni sonxele ngiseqa ama-flowers amayadini abantu ngiwanyathela sekumgwaqo. Bangidobha laba bantu bangixotshanisa ngadlule ku-stadium. Ngathi sengifike khonaphana ku-intersection engangani yathena ukuthi sendini sobunxele ngiyebuyele kuHarare Road. Bangivimbela ngabhoda ngabaleka ngingena eKhumalo. Bangidobha imota zindlandela zimbili. Ngacika sengingenele indlela eya-ke South Africa Joburg Road. Ngabona sengizafika emarobhodi lenasiloku ebengiphethe ngesabothi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kule nto abayihlosileyo bazombulala. Ngayithena ke imota yajika yaphenduka isiza kobulawayo edorobheni. Sagijima sisekelana saze safika thula laphana-ke i-ascot silanda-ke amarobot. Amarobot la ngafika ngangena ivini ebomvu ngakhuthana nemota lana abantu badriver babaleka bathena beqonda phezulu engani baya-ke esikole sokuthiwa yi-Townsend banyamalala. Yikuso kwami sengisiye emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka-ke isipidi bese sitshaya senifikisa ama-140 120 sigijimisana khonapha-ke ezitaladini zangikhona. Nihlandla akuzange kube le-accident, akuzange kube lalutho. Ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolo?
Ngahamba ngisuka khonaphana ngahle ngatshela amapholisa. Amapholisa ambuza ukuthi njengwena ungalimalanga, imoto yakho ingatshayekanga, abantu laba ubazi akula nto esingayenza, sabo ngubhala ibizo lakho phansi ukuthi ubuyele wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba fonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo kulanto abayizwileyo. Ngakho akulanto abangayenza. Sengizamile ngibela kabili ngelanga, bafonela ngibela kathathu kodwa bathi kabazi lutho lamapholisa. So simile ngimile lakathi ezingangikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotshwa, asazi bababopha njani. Njalo ethe abazihluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku le?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani, ngoba ngakhala imoto encane la bantu abayisithupha 6 lenye ke 4x4 yela abantu abathathu kutsho ukuthi banabantu bonkelanxase sibakhengele babe ngu-9. Angikwazi ukuthi ngobani, angikwazi babehloseni. Sengizamile la kodwa ngidingisise ngichwayisise ukuthi ke kambe ngabe kungobani.
U-Ezra Sibanda, intatheli zindaba ye-Studio 7. Kolunye njalo udaba olufanayo, enye intatheli zindaba ye-Studio 7 esebenzela esigabeni se-Manicaland, uLoyda Moyo, ubikwa ebotshiwe namuhla edolobheni leMutare kodwa wakhululwa ngemva kokuhlawuliswa imali yokuvuma icala. Kodwa amagqwetha akhe athi azaphikisa lokhu ngomvulo ngoba uMoyo ubezisebenzela nje ekhulumisana lezakhamizi wasebotshwa, okutsho ukuthi vele kalacala.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola umsebenzi osokudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi ngesikhathi kuthakazelelwa ilanga lezisebenzi ele-Workers Day. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labasakhulayo lithi lithwele amagabha avuzayo ngoba ingekho imisebenzi kuleli osekudala ukuthontanga esabelweni seMandebeleni bembe igolide ukuze bathole imali yokuziphilisa. Osakhulayo wakhiwe Dube wasuka esengezane kuwat 14 eGwanda South uthi kunzima ukuthi bathole imisebenzi ngoba le mbiko iphuza kufika emaphandleni.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu kela kithi ngapha ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ikithi yaphuza ukufika. Kuzima ukuthi sithole imisebenzi nje sesiziphilela nje ngokugebha umkude nje ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho ingozi i-risk nje ngoba singawo lo mgodi anytime. Sithwele kanzima thina njengabontanga siyezwa nje kuthiwa i-workers day kodwa azikungeni thina.
Amazwi la asekelwe ngomunye osakhulayo uThulani Siziba othi bahlezi bethenjiswa ize ngemisebenzi.
Imisebenzi kithi ayikho imisebenzi sihleli njalo nje siyayithenjiswa kodwa asiyiboni. Singabe siyicelebrate i-workers day kodwa sincedisa labo aba-employed. Hayi kithi kunzima sidonsa nzima impilo yasisinda kodwa siqhubeke silokhu siyicelebrate i-workers day. Isifiso sethu bekuyukuthi ma kusenzeka nje besicela ukuthi lathi kumbe sifise ukuthi ngelinye lathi sizithole siyicelebrate kuyukuthi si-employed isimo esikuyiso leso sesiguqukile ngenye imini.
Unkosazana Shamiso Nyathi Ntepe uthi intanga yakhe izihlalele emakhaya ngoba kungela lapho engasebenza khona.
Most of the youths zihleli ezindlini akula msebenzi yakhona and even if you apply ubona ama-vacancies you don't even get the opportunities.
UBrian Mthombeni uthi ngabe uhulumende uyabavulela amathuba omsebenzi emakhaya lanxa ungaba ngowesikhathi esifitshane ukuze labo benelise ukuziphilisa.
Inkinga esilazo kulelizwe leZimbabwe okungangokuthi imisebenzi siyayifisa ukuba la but kuyehlula kuyala amagapha avuzayo siwathwele sibi okungangokuthi singasizakala loba kungubizwa nje kuthi hhayi namhlanje besicela abafana bangaka kumbe ama-youth amangaka endaweni enje ezokwazi ukubamba lokhu lalokhuyana ukuthi lathi sikwazi ukuzimela kusasa lethu ngoba hhayi sisebenza kule Zimbabwe.
Unkosikazi Celiwe Moyo uthi besebenzelana labatsha esengezane sebesungule izifande zokulima ngokuthelezela ukuze baziphilise le muli zabo.
Silabomama abangu-34 sizoba labobaba abangu-7 lamayouth esilawo khonaphana engadini. Izilimo esizilimayo singaphansi kwehlelo le-Green Enterprise olukhokhelwa yendeni yendi. Silima imbambayila, sile tamatisi, sile bhathanathi, sile onyeni, sile green veggie. Yikho esikulima engadini sisiya ngokutshintshanisa kwezikhathi zesizini yethu.
Umnumzana Ezra Ngwenya olilunga lePhakamani Garden laye uthi impilo zabo ziguqukile ngemva kokusungulwa kwalesi sivande.
Izolo kube ngafanda namhla athe sila especially ku-finance hayi sesingathi lathi singabantu abacacayo ngoba uma ngathathe simboleka imali engaka uvele kwathawula lento engiyenzayo akunzima ukuthi uphonge ungiqhubele. Amafees esikola ngale kukhanti athi sokusiba lobubelo sengikwazi ukuthi ngikhuluma labo abathi singathuma abantu anti bayasikhumbuza hayi ngelanga lingaka zathini ngizabe sengi-right lami ngoba lesigabeni sokungani sokusithuthukiseka kakhulu bese singani sesisemva empilweni okwakhathi sesibengathi ayisesiphila ngcono sibili ngenxa yengadi leyo.
Iningi labatsha kuleli seliphila ngokuthengisa kanye lemisebenzi yezandla kungenani lokuthi liyabe liphumelele ezifundweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya umthetho weConstitutional Amendment Bill number 2 osanda ukuvotelwa edalele parliamente njalo osudluliselwe kwele Senate lapho okungavunyelwana ukuthi ube umthetho ongaqalisa ukusebenza. Idalele Senate lisacubungula lolu daba njalo lizaqhubeka ngeviki ezayo.
Ukuthi abalwela ilungelo loluntu abagoqela inhlanganiso ezizimeleyo legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole bayawuphikisa lo umthetho obikwa olokuncindezela intando kaZulu ngoba umongameli engazikhethela abehluli abemthethwandaba kanye lo muntu azancintisa laye kukhetho i-running mate. Sixoxa lonkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edalele parliamente yena othi ngempela uvotele lomthetho ngoba ebona ukuthi uthuthukisa abesifazana abasakhulayo kanye lenhlelo zokuzithuthukisa ezigabeni.
Enye into engenze ngavota indaba ye-women
Foundation. Kade kungaba ngcono nxa sithi kasekele nini ukuthi khona iphumelele, kodwa sesilamanye amalungiselelo esesiwayenzile. Yona le 50-50 esikhuluma ngayo nxa kade sesilamanye amalungiselelo kumbe kulabo motion kulumbe kule enye ingxoxo sike yakhulunywa ukuthi sizayenza njani ukuthi kusibe le 50-50. Pho akula nto enjalo eyenzakileyo, akula abantu aba-advocate for that. So if i-chance ikhona ukuthi kuyengezelela ukuthi amama abaningi bebe bengena be-empower, mina ngikubona kuyinto enhle. Njalo ku-60 kuphume kwaba mgceke ku-amendment ukuthi ku-60 yena leso sifuna i-10 ibe ngabomama abasakhulayo. We were able to smuggle indaba ye-local authorities under i-proportional yena leyo. Savumelana njengeparlamenti ukuthi we are going to have 30% representation of women ku local government, and again is an achievement Thandekile. So asingeza ke sithi nxa sile 70% i-achievement lento e-positive siyibulale yonke just because i-pride yethu ithi besifuna i-10% engasaphasanga. So mina njengami ngizimele ngingulindwe Maphosa, those were the reasons why I voted yes to the constitutional amendment.
Ngezinye indlela uthi iletha okuningi kwabesifazana lamantombazana asakhulayo.
Yebo, yiyo futhi into engangingenele eParliament singifuna uzamukelwisa, ngoba nxa ungacabanga mina ngangena nge-youth quota ebandleni lami engangikilo la i-youth quota yangibona abaningi abazange bekwanisa ukungena. Ngingakunika amabizo abomama abancane abesifazane ababemele bengene ephalamende bayehluleka, mina ngingena ngoba kwavela izinto eziningi ezayenza ukuthi bancindezeleke. Kodwa nxa sokufakwe phansi kwaba ngumthetho ukuthi kuma-youth la ngu-10 abuyayo abangu-5 loba kanjani, kodwa bengaba ngu-10 futhi ngababe ngabesifazane abancane. Njalo ku-60 le eyabomama ebuyayo, 10 loba kanjani kungumthetho obhalwe phansi kumele kube ngabesifazana abancinyane. Mina kuyangijabulisa lokho kunye ungaze kubuye kuthini, hayi sokungokwabanye ongokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncinjezela njani kuma-judges nxa e-10 lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele, njalo lokho engavele ngatho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele.
Lapho-ke abakade besola ibandla lakho le-MDCT besithi lingabe livote ngobuningi ukuthi livumelele umthetho njalo uloncindezela.
Mina ngibe ngiphakathi ku-house ngibonile yonke i-process, umuntu wonke uvote kusuka enhliziyweni yakhe ikakhulu ngapha ku-opposition ngingazi kuba ebandleni elibusayo, kodwa thina ngapha hayi, abanye bavota uyes ukuthi abanye bavota uno, abanye khona le kwelinye ibandla bavota uyes abanye bavota uno. So bekuyingama-50-50.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edalele ephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele India osekuqhamuke njalo igciwane le-coronavirus labulala abantu abaningi.
Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngokungamukela ehlelweni.
Namasisane, ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho e-India?
Umumo umubi kakhulu cause leli gcikwane bathi selibuye ngamandla, and igcikwane mali liqala la ekuqaleni ku-2019-2020 laphana ilizwe lase-India layenza kahle kakhulu, lathatha amanyathelo aba effective elizweni. At that point wonke umuntu ubemamela ubelandela umthetho, bengihlala endlini. Kodwa okwamanje angazi ngoba mhlawumbe laba abanakayo ukuthi abaphathwanga ngumkhuhlane lo nge-first lockdown laphana basola ukuthi umkhuhlane lo kungani awusimkhuhlane wamampela, bangani bayaqanjelwa amanga. So into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi ukuthi basuka baba nama festivals amaningi njengoba likwazi ukuthi ilizwe lase India lilabantu abaningi abaningi kakhulu, like it's the second largest populated country in the world. So isiko labo banama festivals amaningi, basuka lapho babona ngani lapha nama i COVID lapha ningani iyayehla nyana kwaba ngani kungcono, basuka ke bangena kuma festivals kwaba nabantu ningi endaweni eyodwa. Ngakho nje igcikwane lekwakakhulu ngaleso sikhathi, yikho ke manje sibona kunenani eliningi elabantu abafayo kakhulu.
Ngasikhangela kumabona kude iTV siyabona abantu behamba-hamba, belokhu bevunyelwa yini abantu ukubhotabhota?
Abantu abavumele yikuthi sebasuka baba stubborn, and enyinto yikuthi babona the first time laphana makuvalwa kwenza i-lockdown abantu abaningi bafa ngendlala instead of umkhuhlane. Imisebenzi yasuka yavalwa and abantu bangafika nama shop amancane le iqala, kodwa le eyamanje leyi basuka baba stubborn ngoba umumo abawubonayo funanga ukuthi balokhuze iphinde futhi lendlala abangena kwi-test ukuthi abayifuni kahle kahle lockdown ngoba imuli zabo zisuka zilambe, i-business zabo futhi zisuka zenza
njalo. Siyabona njengendlela yokuba ngcwaba njengoba kulisiko labo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani kwezokuthiswa lokhu kwabantu njengoba sibona ngani sebethiswa lasezitaladini?
Ya isikuthisa abantu abashonileyo abafileyo, hayi bonke. Kunamakristu lakhona and kunabo ukungcwaba abantu abakuthisa lokhu kulezi nsuku sekukhuphuke kakhulu ngoba bazama ukuthi according to what they are saying, bathi bona umuntu oshone nge-corona akafanelanga ukuthi abanjwe ngabantu imuli zakhe noma abantu abasebheka eningi kakhulu azijabulanga amasiko abo. Baya umuntu ofe ne-corona bathi yona kafanga normally, so it's not in there, akukho emasikweni abo ukuthi bashise umuntu onjalo. Ngakhona ke amapholisa asuka angenelele kulezi ndaba ezinjalo, bayenze bona bashise bothini yabo lapha sithi e-village lapha abayalile ukuthi umushisela esibhedlele.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga ngokwathiso kuba ehlelweni. Ngithanda ukuvalelisa abalaleli ikakhulu abasekhaya. Ngithanda ukubacebisa ukuthi bahlale benanzi lokho abatshela ukuthi bakwenze, benze social distancing and bakontinue ngokugeza izandla sonke isikhathi uma bengaphuma ngaphandle umkhuhlane lo ngoba umemetheka ngespeed esikhulu. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Babo esihlala kwele India ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siyabonga sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Amapholisa avimba imbuthano yokunanza Harare. Amapholisa athi elokhu engakabanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo bulenjini ku-www.voandebele.com.